Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya isiyafika isikhathi sokukhetha, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele ngoba besabani ukuthi bangabi create into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye angacabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes i-benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamisa. Lokhwana yikuphonga ukudlala nje nezinto zalapha. Izinto zalapha ntsho kwasivele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziyayi-exaggerate-wa kancane. So mna ngibona ngani yini nxa ngikhangele and hearing ama-opinions abantu abaningi, angiboni ukuthi yindaba engayenza ukuthi uTrump engavotelwa, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana naye uTrump, njengoba sike sabona umnumzana DeSantis naye ubengani useduze, kodwa kathesi sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wona lo?
Nambona ngani laba bayazama bakuzamayo bonke baqambayo, kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republicans, uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba. Ngoba singakhangela ukuthi uTrump kubo-50% abantu abade bazamvotela nxa ukhangela kulalaba abahamba beselinganisa izilinganiso zokukhetho lezamuntu bagesi ukuthi ngubani ezavotela. Unikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isibanga lesi siphakathi kwabo noTrump? And enye into esimele siyinanzelele futhi esiyikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana nokuthi thina sithi sivotele i-political party e-Republican party. Lelani ihleka labantu abavotele ulokhu yena uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-count olabantu abaphonga ulandela umkhokheli kusemnyameni ukuthi angezenzeni, bayalandela kuphela. Bangaze bezomthiwa omunye uhambe khonaphana bathi bayamkhulekisa wafa, but ngenxa ukuthi vele ingqondo zabo sezikhona phaa ungeza kubakhuphe.